disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 28 lwezi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
More than 60% of the population of the country is now considered food insecure, with most households unable to obtain enough food to meet basic needs.
Ingcwethi kwezokulondolozwa kwamalungelo okutholiswa kwabantu ukudla emhlabeni jikelele unkosazana Hilal Elva uveza ukuba iningi labantu elizweni libhekane lendlala esabekayo.
Thina vele yanti vele kwakunzima sizigadela amakhombi sithuthurika sithiwa sivuka. Khathesi sina uma usujayela idola ukuthi ubuyele uye gadi $10 kuyayenza kunzima kakhulu. Bona ngabe bayayenza ukuthi amazukobhazi la abuyele emgwaqweni kumbe amafutha ababona ukuthi bayathenga ngoba thina masigadi zukukasikwerede ebhasini siyabhadala.
Izakhamuzi zakwaBulawayo ezisebenzisa amabhasi aweZupco ziphelelwe ngumphako izolo ntambama lalamhlanje ekuseni ngoba amabhasi abengahambi eswele amafutha edizili. UZulu welemelika ukukhefu elikhulu eleThanksgiving lamhlanje lapho izimuli ezihlangana khona zibonga umdali ngazenzele khona lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona phaya emsakazweni weStudio 7. Ingcwethi yezokulondolozwa kwamalungelo okutholiswa kwabantu ukudla emhlabeni jikelele enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations unkosazana Hilal Elva osekwethekelelweni kweleZimbabwe uveze ukuba iningi labantu elizweni libhekane lendlala esabekayo lanxa ilizwe lile mithetho emihle lesisekelo sombuso esiqakathekisa ukutholiswa kwabantu ukudla okwaneleyo. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Emhlanganweni lentathelo izindaba wokuzethulela akunanzelele kuhambo lwakhe lwamalanga alitshumi eseZimbabwe, unkosazana Elva ukhuthaze uhulumende ukuthi adinge indlela zokusiza ababhekane lodubo lwendlala.
More than 60% of the population of the country is now considered food insecure, with most households unable to obtain enough food to meet basic needs.
Isilinganiso esedlula amachumi ayisithupha sabantu elizweni kungababikwa bebhekane lendlala bengenelisi ukuthola ukudla iningi labo besehluleka ukuthola lokho kudla ngoba kubiza intengo ephezulu. Abantu abedlula izigidi ezinhlanu bemaphandleni i-5.5 million babhekane lodubo lokuswela ukudla okwenelayo besehluleka ukuthola isivuno esihle ngenxa yokungani buhle kwezulu kanye lokuguquka komkhathi. Ukuthi emadolobheni kulabantu abedlula kancinyane izigidi ezimbili i-2.2 million bengelakho ukudla okwaneleyo njalo babhekane lodubo lokwehluleka ukuthola konke okudingakalayo ekuphileni kwabo okubalisa ehlangothini lwezempilakahle lamandla kagesi kanye lokunye okuningi nengi.
Umphathintambo wogatsha lwezokulima u-retired Air Marshal Terence Shiri uthi akusimaphutha kahulumende ukuthi ukudla usilele elizweni ezigoqela uguquka womkhathi kanye lezijeziso ezabekelwa amanye amalunga ahulumende kanye lamankampani kahulumende.
Nyika ino yakasungwa nezvirango zveupfumi atoti masanctions asiri pamutemo illegal sanctions.
Very busy, that is a very special zomnotho ezingaphandle komthetho ezingazange zavunyelwa yibo abe-UN laba
njengoba izithetho esemthethweni kungezivunyelwa yibo abe-GM. Lokhu ngokunye kwalokho esekusenza ukuthi ibize lingaze laphumelela, njalo kube yinto okumele ihlolisise ukuthi iphazamisa okunganani kwezokuthuthukiswa kwelizwe leZimbabwe. Kumele ukhangelisise lokho ukuba kuphazamisa ngesilinganiso esinganani lokho, kodwa mina ngibona ngani kuphazamisa ngesilinganiso se-99%.
Isakhamuzi seHarare uMnumzana Themba Ndlela uveze ukukhathazeka ngombiko wengcwethi ye-UN.
Ngoba singakhaya lamnxa besithi 5.5 million abantu abasemakhaya bangafa bebulawa yindlala, 2.2 million bebulawa abasemadolobheni bebulawa yindlala futhi. Kusho ukuthi ilizwe lonke lisendaweni embi, ngoba thina sithi amaZimbabweans afika kubo 10 to 12 million. Uhulumende yena sokufuze alungisise udaba lolo lokuthi abantu nxa benikwa ukudla emakhaya banikwa ngokuthi nguwe bandla liphi elezombuso zanu o-MTC, ngoba abantu bengaphela ukufa.
UNkosazana Elva uthi lolu duko lokusilela kokudla elizweni luhlasele kakhulu omama nabantwana abangela ezinye indlela zokuzinakekela, bekhangelele kuhulumende lakunhlanganiso ezizimeleyo ukuthi babaphathise. Ngakho-ke uhulumende kumele enze konke okusemandleni akhe ukubasiza. Ngimeme iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Izakhamizi zakoBulawayo ezithembe ukusebenzisa amabhasi wenkampani kahulumende yeZupco alentengo ephansi yokugada kule mitshova ziphelelwe ngumphako namhlanje ekuseni, ngoba amabhasi amaningi abengahambi eswele amafutha ezimota. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Ukusilela kwamafutha ezimota kumise amabhasi eZupco kwashiya uZulu engelandlela yokubuyela emakhaya izolo ntambama kanye lokuya emsebenzini lamhlanje ekuseni. Inkosazana Sanele Sibanda oyisifundi uthi inani eliphansi lamabhasi ahambayo emgwaqweni liyabahlukuluza kakhulu, ngoba bachitha isikhathi eside belayinele ukugada.
Ebesikufisa ukuthi uhulumende angenele, ngoba lokhu kuyaziphambanisa ezifundweni zethu. Isikhathi sokubala sisasitholi ngokuthi sima kakhulu silinde amabhasi, sesifika endlini ebusuku sesidinga ukubala kube nzima.
UMnumzana Melusi Zikhali, omunye olezimota ezisebenza kwezupco, uthi ukuswelakala kwamafutha ezimota akubathinti kangako, ngoba eyabo imali ibuya njengokuvumelana abakwenzayo.
Ngile kombi yami ekwezupco, mina imali ngiyayithola kuhle, ngizwela izakhamizi abahlala abagadayo imthova, njengoba khathesi sokukhanya sokule problem yefueli, mina imali ngiyayithola kuhle ezupco. Kodwa laba abagada imamabhasi yibo abaswelayo amabhasi khathesi ngenxa yokuswelakala kwefuel.
UMnumzana Thuthukani Msipha wesakhamuzi sakoBulawayo uthi kuyabaphambanisa kakhulu ukuswelakala kwamabhasi.
Thina vele yanti vele kwakunzima sizigadela amakhombi sithuthurika sisiwa sivuka. Khathesi thina ma usejayela idola ukuthi ubuyele uyegade i-$10 kuyayenza kunzima kakhulu. Bona ngabe bayayenza ukuthi amazupco bhasi la abuyele emgwaqweni, kumbe amafutha ababona ukuthi bayathenga, ngoba thina masigathi zupco kasikwerede ebhasini siyabhadala. Ayitholakali ifuel yangikhona, kubonakala ukuthi siyabuyela emsebenzini yethu kuhle, singahambise sithwala nzima. Khathesi abantwana besikolo uyabe ungakwazi ukuthi umuntu umntwana uhambile kumbe uyaphenduka ngani, and ukuthi umnike $10 yokuhamba lokuphenduka awulayo, uzamnika i-2 pound suphongukuleka uphela ukuthi aphinde akwanise ukufika endlini.
UMnumzana Paul Chuma wesakhamuzi sakoBulawayo uthi umangaliswa ukuthi amabhasi amatsha angapi engakaze abonakale emgwaqweni.
Yebo, commissioner, amabhasi ayi-50 ezazayesibone even ayi-1 akhona emgwaqweni. Amabhasi akhona bayasala abanenxaba acommissioner bahambise eHarare, futhi bahambise eHarare thina sikaze siwabone. Thina vele sizafundela uzigadela lapho okuchiphe khona, sigada ama-truck ngama-2 pound kulokuya elayinini utshonela ngalonko 2 hours lenele ibhasi engabuyiwe.
Omele umgcini sihlalo wekhampani yeZupco uMnumzana Arnold Rukwesha walile ukuthathwa amazwi ethi akala mvumo yokukhuluma, kodwa uveze ukuthi bayananzelela iphutha labo lokwehluleka ukwazisa uZulu ukuthi amabhasi awalamafutha. Ngimele iStudio 7 kwoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860 la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860 la ku 15460 kHz. Kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Uhulumende uthi odokotela abasebenza ezibhedlela zakhe abedlula amakhulu amane abaxotshwe phezu kokukhalala umsebenzi kumele baphenduke emsebenzini amalanga amabili alandelayo angakedluli. Iphephandaba leHerald libika ukuba uhulumende wazise odokotela laba namhlanje ukuthi akula kuhlukuluzwa kumbe ukubuzisiswa abazakwenziwa nxa bengaphenduka emsebenzini isikhathi lesingakedluli. Kolunye uhlangothi uhulumende useqalisile ukuncolonga odokotela bezinga laphezulu ama-senior doctors ukuthi azethoniswa phezu kwecala lokukhalala umsebenzi ngaphandle komthetho. Kodwa odokotela laba bathi kabasoze bahambe. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomgcini sihlalo ogatsha lwe-Health Services Board, umnumzana Paulinus Skosana, yena othi umumo awumubi kangako ezibhedlela eziphandle kwamadolobho.
Into engathi ngikwazise ukuthi udaba lolu olwamadokotela angane akhathazeka esithi ngama-central hospitals ikakhulu iHarare Hospital, Impilo Hospital, iUnited Bulawayo Hospital, iMpilo, ama-provincial hospitals, ama-district hospitals, ama-patients kumbe izigulane ziyakhangela njengoba kwakulokhu kuyikho. Abezempilo bahambile ukuyakhangela bayenze i-survey kuma-district hospital lakuma-provincial hospitals. Umumo unjengokuba sifisela ukuthi ube njalo, ama-patients izigulane ziyathola usizo njengoba kufanele. Inkinga ile lapha kuma-central hospitals.
Lo ke ngudokotela Paulina Skhosana, umgcini sihlalo ogatsha lukahulumende olubona ngokuqatshwa kwezisebenzi zempilakahle olo Health Services Board. Inhlanganiso ezimela odokotela ziyawalandula amazwi kaSkhosana zisithi umumo mubi kakhulu ezibhedlela zonke zelizwe. Iningi labantu abadinga indawo zokufundela ukuba ngabongi labongikazi bayehluleka ukuba bathumeze incwadi zabo zokufuna indawo ngoba besehluleka ukubhadalela indleko yokufaka lezo ncwadi nge-EcoCash elokhu ingasebenzi kahle. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngugcweleyo ekobulawayo.
Uhulumende wethula indlela entsha yokudinga indawo esebenza ngobulembu be-internet, kodwa indlela leyi sisolwe ngabaningi abehluleka ukuthumela ingwalo zabo zokudinga indawo ngenxa yokungasebenzi kuhle kwendlela yokubhadalela ngomakhalekhukhwini e-EcoCash. Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yabakumsebenzi wokuphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association, uthi sebefake isicelo kuhulumende ukuba angezelele amalanga okwamukela incwadi zabafuna ukuba ngabongi.
Indaba ye-online application leyi sihluphile, abantu bayehluleka ukuthi babhadale nge-EcoCash, okusho ukuthi abantu abaningi they haven't applied. So sikhuthaza ukuthi i-ministry extende lokuthi ibe leyi option yokuthi abantu babhadale ku-application ngoba i-EcoCash ayisebenzi.
USenzo Luphahla ongomunye wabasakhulayo ofisa ukuba ngumongi uthi selensuku ezama ukuthumeza incwadi zakhe njalo imali aseyise benzisile isiningi kakhulu kodwa lonke engenelisanga.
So kungama days ngiloke ngisama uyala imali sengiyisebenzisile so far ngiyapla siningi kakhulu. So far ngiyakhakhuleta mina siyafika almost 100 efonini yami lokuzama.
ilunga ledalela eParliamente njalo engumgcini sihlalo wekomiti ekhangela ezempilakahle unkosikazi Ruth Labode uthi bake bachutshisa lolu daba eParliamente.
Indaba leyana yamanesi ukhatshwa kwamanesi sesike sayikhuluma sacela uminisiminisa namhla ubebuyile eParliamente samcela ukuthi kabone ukuthi yena uya-extenda ilanga lama-application ngoba kule problem ngesystem yabo lokuthi kumbe bahle bakhohlwe ngesystem sihle ama-provinces azikhethele.
Ephendula imbuzo yamalunga edalela eParliamente, umphathi ntambo wogatsha lwezempilakahle umnumzana Obadaya Moyo uthe abasemaphandleni balakho ukusebenzisa indawo ezasungulwa libandla lezanu-PF ezifinyelela ubulembu ezama-information communication centers. Ugcizelele wathi lakudala ababefuna indawo babehambela ukuyatshiya ingwalo zabo emadolobheni ngakho akwehlukananga kakhulu. Uthe njalo uhulumende ulakho ukwengezelela insuku zokudinga indawo ukuze labo ababesehluleka ukubhadala benelise ukuqedisa. Okwamanje abadinga indawo zokufundela ukuba ngabongi bamele babe sebefake ingwalo zabo zonke zokudinga indawo lapho kusiyafika umhla ka-30 Lwezi. Ngemva kokungaphathwa kuhle kwendlela zokukhethwa kwabafuna ukufundela ukuba ngabongi esibhedlela sempilo lonyaka kusungulwe umkhankaso wokuphathisa abasakhulayo basemhlubulweni weMandebeleni abadinga indawo zokufundela umsebenzi wokuba ngabongi. Umkhankaso lo ukhokhelwa ngumnumzana Mike Ndiweni kanye loDescent Bajila njalo banikeza abadinga indawo ihofisi abenelisa ukuya ebulenjini kuyo ukuze bafake ingwalo zabo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ukuhlelo lwe-Live Talk lamhla silehlelo asihluzeni bomama sixoxa ngomkhankaso wokuvikela ukuhlukuluzwa ezindlini obizwa ngokuthi 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. Thumelani text message unombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Uzulu welemelika ukhefu elikhulu ele-Thanksgiving lamuhla lapho izimuli ezihlangana khona zibonga umdali ngazenzele khona lonyaka. Kuyabe kunatha kujajulwa njalo kudliwa ukudla okwehlukeneyo ukugoqela ingalukhuni. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomnumzana Muzobanzi Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Indiana.
Namhlanje sabe sidla itheki, sabe sidla yona ingalukhuni, sibili kuyaphekwa kathese kuseni, so usually kudliwa nje khonapho ngabo 4 ntambama sesivukele ibhora lethu leli bathi American football bengcibilana lapha nje ungani rugby. So ikwesa besikwenza nje ilanga eliqhakathekileyo kakhulu lapha eAmerica. It's a very special day kakhulu lapha eAmerica.
Ingalukhoni uyaziphekela ngekhaya, uyapheka unkosikazi kumbe lithenga iphekiwe?
Phela kumnandi vele kuphekwa mnumzana Nkomo qalisa nje vele izolo. Uyabona i-shopping yangikhona lapho kuthengwa dressing line ingalukhuni konke vele into zangikhona. Kule special meal yakhona vele okumele idliwe nge-Thanksgiving. So kumnandi sibe nxalipheka njengoba kunje sokhona apha nje lami ngile vopha la moment ngilenze ukuthi ngiyapheka khona apha i-interview yakho nalesimbambelele Mr. Nkomo. Hayi kukholisa sibili, hayi langa lokujabula kakhulu sipheka siyimuli. Yeah.
Lama wine, lama whisky, lotshwala okunathwayo konke kuyabe kukhona lakho.
Ungasakhulumi ndoda, khona apha nje vele simelele ukuthi sibuhevule ngenye indlela ongazange ukubone. Njengoba ngijile ukuthi ilanga lokujabula sibili, omakhaleni whisky vele sesibathengile konke ama vodka lapha silawo. Hayi namhlanje sibili sabe siphomba ukuthi besilayitsha ngamabhara Mr. Nkomo lapha vele sesizimvuthu.
Ikhona yini Glenfiddich?
Hayi Glenfiddich sesa upgrade phela sesikuchaya amakhaleni kathesi phela emakhaleni yiyo phela vele njengokusiva lebizo lakhona vele iyakuchaya ukhale.
Bakhona ongathanda ukubabingelela?
ngifuna ukuvingelela kakhulu abantu bakithi esilovela ngalele gwelutshena esilovela kokap laphana eplazini ye labo bebele Thanksgiving enhle kakhulu esilovela laphana logogo wami ngale gwelutshena omalume bonke bebele Thanksgiving enhle ngapho eZimbabwe. Ngiyabonga kakhulu.
Lo ke ngumnumzana Muzobanzi Ncube isizalane seZimbabwe esihlala eIndiana khona apha kwele Melika ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekhona le eIndiana. Imisebenzi phose yonke eyedalela ePhalamende isimimpo kulandela udonselana phakathi kwebandla leMDC elithi kalinanzi umongameli Emmerson Mnangagwa ngoba waqilibezela kukhetho lebandla leZANU-PF eselisala ukungena imihlangano yamakomidi elabagcina isihlalo bebandla leMDC. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele omela iBhinga North edalela ePhalamende engwebandla leMDC umnumzana Prince Dube Kosibanda endawonye lelunga leZANU-PF umnumzana Believe Gawule onguye osungula lingxoxo.
Kodwa ke into engidalisayo ukuthi abafoti laba abeMDC sebesenza into enye esuka isikisele emuva kakhulu ukuthi bangavumi ukuhlonipha kumbe ukunanzelela ukuthi upresident Emmerson Mnangagwa ngupresident welizwe owakhethwayo. Ngokunjalo sokusikisela emuva khona ukuthi nxa noma sebefika edayela ephalamende sokungani ngamadlwane awayenziwayo akusela ukuhlonipha okukhona okokuthi kusetshenzwe ndawonye. Ngokunjalo iZANU-PF la isinanzelele ukuthi nxabe laba senza so lati mani senze so kuwe kati akusibiseli ngalutho konke konokona kwenzakalayo kusibisele emuva njengelizwe. Kodwa into engiyinanzelela ngathi ngakhulumisana njani ngakuthiwa sikhulumisaneni senzeni ngakhulumisana njani labantu abangakunanzeleliyo kumbe bangakuhloniphiyo ukuthi wena ukhona ungumuntu. Ngokunjalo kodwa mina kuyangidanisa ukuthi abafoti laba nxa besiya ezintweni ezinye bahamba phambili njengalokhu ngiyakhumbula emalangeni adlulayo kuthiwa ngesikhathi beseulokuze isemina yebudget ngale eVictoria Falls babe sidle izimali ezinkulu kakhulu kuhlangene lapho akulayo konke kuhle ngakunjalo.
Mnumzana Sibanda, nanto ke udaba ungathini wena Sibanda?
Okungimangalisayo ukuthi uGawule uyatsho ukuthi khona indlela abaziphatha ngayo ePhalamende. Angikwazi ukuthi utsho obani ngoba akasacasisanga. Kodwa mina into engiyaziyo njengomuntu osePhalamende kathesi ukuthi onguye osesenza ukuthi umsebenzi wePhalamende ungasaqhubekeli phambili yiZANU-PF. Yebo ye ngiyakuzwa ukuthi iZANU-PF lokho ikwenzela ukuthi yona ithi ngenxa yokuthi lina njenge-MDC kalinanzi ukuthi khona umongameli Mnangagwa umongameli welizwe. But into yakhona emangalisayo ukuthi uGawule leZANU-PF yakwazi ukuthi umbuzo lo uvele uphuma phandle kwePhalamende kawukho ePhalamende. Yikho iMDC ingazake ithi siyademonstrate ukuthi iPhalamende ivalwe. Thina esikudingayo ePhalamende ukuthi umsebenzi kahulumende obuya through iParliament uqhubekele phambili ngendlela ekufuza ukuthi uhambe ngayo. Umuntu nje ongani kuphela nje ule problem leMDC ekumphandle kweMDC kodwa kusizodingiselwa phakathi kweParliament ngomongameli eyedwa. Akuzake kube lelanga lapho iMDC eyaphambanisa khona ukusebenza kweParliament ukuthi iphase kumbe ibudget kumbe ngomthetho. Kodwa osesenza lokho namhlanje iZANU-PF isenza njani? iZANU-PF sihamba phandle komthetho weParliament okuthiwa ngama-standing rules and orders. Ayatsho ama-standing rules and orders ukuthi khona i-committee kuyini, umgcinisihlalo we-committee kuyini, inhlelo zonke ze-committee zihlelwa njani. Kodwa iZANU-PF ungayibuya ithe nayo umgcinisihlalo elapha kasifuni ukuthi ethele umhlangano. Ngamanye ngezinye indlela babe sebesithi hayi umhlangano lo ungaqhubekeli phambili kulamakomiti amaningi angasaqhubekela ngaphambili ngomsebenzi.
Nanti udaba umnumzana Gawule ungathini wena lo?
Baba Gande, kule nto edanisayo kakhulu uba uSibanda, Honorable Sibanda, ngiyadana kakhulu ukuthi abantu e-PMDC iphathele amagqwetha phakathi amanye anjengabo Walshman Ncube amagqwetha ahloniphekayo. Kodwa okungidanisayo ukuthi njalo yibo bakhuluma ngokuthi i-rule of law yibo bahlabelayo i-rule of law. Angikwazi i-rule of law leyi bayibala beyichiye ngaphi nxa sebehamba besiyafika kumbe ePhalamende baya sebeyikhohliwe yini i-rule of law leyi. Ngalo abayitshela isizwe seZimbabwe ukuthi i-rule of law, rule of law.
I-rule of law ayibonayo Gawule, i-rule of law obona mina singayithandeli mina.
Abantu laba kutho ukuthi vele bona into abayifunayo kabayazi ngoba nxa besithi bona
umongameli i-constitutional court isisekelo sombuso welizwe baphikisana nesisekelo sombuso balimaza i-constitution yelizwe laba bantu abantu laba yazi ngitele kule problem lapha
kaule 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 yingasibona ngani sinelungelo elokuthi nxa kuyikuthi idale singavumelani lalo ngezizathu zethu sitho ukuthi idale leli kasivumelananga lalo okusemthethweni so lokho ikwese esakwenzayo ukuthi hayi idale lapha lengabe latho lokho kodwa thina silemvumo eyokuthi singavumelana nalo lelo dale so osokukhona ke umbuzo okhona kathesi ngowepolitiki kathi umnangagwa wesabani ukuthi yeyi wena mfana kanti yini iproblem yokuthi unazelele ukuthi mina yimi umongameli besokukhulunyiswana wesabani
upresident umnangagwa kayisabi lutho ngoba ubiqelile ukuthi asihlanganeni sibumbeni ukukhulumisana kodwa lina ngenjongo elilayo esingayaziyo
eqathileyo gawule ngiyacela ungabi angani ngumuntu ohlana kumazi kathana lalapho uthe nxa ngakuthi mbose Australia ukhona wena oseZimbabwe na nxa kuyukuthi wena usuke waba le problem lomakhelwana kwakho oyedwa ikakhulu umakhelwana okuthi wonke umuntu yamnazela ukuthi nangeyani ukhona laphana awuyibiza idale lomuzi uwolela ukuzenze evillage yonke
lo ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBinga North edale lePhalamende engwebandla leMDC ubexoxa endawonye lelunga lebandla leZanu PF umnumzana Believe Gaule. Icala lami isono sami kuba ngumzwa ngendaba ngaze ngigide kanjani vela bangiqakezeli ingoma kamnumzana Love Mo Majayivana sigqibela ke uhlelo lwethu lalamhlanje kodwa ke singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko ebesilazo lamhlanje. Ingcwethi yezokulondolozwa kwamalungelo okutholiswa kwabantu kudla emhlabeni jikelele unkosazana Hilal Elva osekwethekeleleni kweleZimbabwe uveze ukuba iningi labantu elizweni libhekane lendlala esabekayo. Izakhamizi zakoBulawayo ezisebenzisa amabhasi aweZupco ziphelelwe ngumphako izolo ntambama lalamhlanje ekuseni ngoba amabhasi abengahambi eswele amafutha edizili. Lamhlanje ke lilanga lekhefu elikhulu kakhulu ngapha kwelemelika ele Thanksgiving lapho izimulo ezihlangana khona zibonga umdali ngazenzele khona lonyaka. Silugciba ke lapha uhlelo lothula lamhlanje sidibaneni njalo kusasa kumbe ekuseni ngo 6:30 balani ke ku Studio 7 Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.